Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-23 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni.
Kukhanya izani PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC elikhanya silithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate i-commotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abokuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazophezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazwe awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya silithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni lemafonini lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphi langaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela enyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo ukhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo kuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano ihlangane labantu bayo. So engingakujwe kuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijeneye elizweni. So ngamafitshane engingakujwe kuba umumo utense ngingasebenzisa ibala lesikhiwa, umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho, kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMadibeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethele iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notifier, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe, we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notifier amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa.
Sesike sezwa abanye be khala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa. Lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotifya amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe, we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Sehlulekile ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakwele South Africa ukwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo sisogulayo. Yebo, kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha siexpecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqhakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi liforena bazophezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba. Siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu ababenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka ibuhlungu kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo. Kungabe ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants to spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare ngabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrant, ngoba phela masikunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela angake usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angisho ukuthi sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bayahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi sizwe saseZimbabwe ezizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi zenzakalayo ezenziwa izizwalane zakini. Wabalisa wathi uveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified laba bantu bathi ba-identifya kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginabo ubufakazi bokuthi labo bantu babengabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akunasidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa uNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende useqatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Namini kama ngutapiwa moyo ngiseplantri manje nomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwa siyazama ngendlela zonke la yomkhokheli wethu umzana nezenzamisa akamkhohlwa ngiyazi akhona ama hypocrites abangazanga ukumfida information e-wrong bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njani njani. I can see many comments kobo social media, like I can see many comments, many with a false rumors, a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that engalose hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scott has said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders into abalisa iqala ngayo umnzana nesonjamisa kulandela othenda ibithi la uyisikhala ngisho labanye kuba bangaluzi hope njalo futhi bangaxabangi bona vote just because isikhathi seduze khangelelekile thembe bona. Let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide, let them not separate, let them not fight for his cause.
Eh, linjani abantu bakithi, mthwazi omuhle. Eh, kuma council kwaphana kuma mayor wathwathi akuvotele eMarapini. Votele eMarapini sikhuphe ndubo lozen dono kunye lokuselingabona lize kanjani. But ema council ini hayi. Kwaphana kumele sizibone lisizenze sizibambele mathupa. Tolezo libele kuhlala kubhizi kuvotela abantu besitshoneni lokhaya. It's a waste of time. Then is the report that you need to know even ama osadi kwathi bayithulela izani ibopha abantu yenzani izenzela intando. But why bethula nje bathula nje, you know man, why bethula kumoshakala bathulela akula umuntu olokuza umkhuza phela abantu laba sebefuna nokukhuzwa laba amaxegula the yase emotha kakhona izani imotha kakhulu ke manje ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi ukukhuza ukuthi akakho kodwa lenzani into lenza, no man, ayo utapaza abantu ndibabenza ngakhona kubi man. Wenze lokhu uyaboshwa, wenze lokhu uyaboshwa alelizwe, no man, wayiphatha abantu kanje yazi cina sokungasikho right man. Uthi umuntu oma-opposition balandelela ama-opposition wayelisthi bona bazenzela bona wonke abakufunayo. kodwa ama opposition kumele babophe bahlukumeze. No man, no man. Hayi ngapha emadebelele into migezi mezivotele nemarapi ma council uma mayor. Hlukane nokuvotela labantu laba bahlukumeza. Angeke kube noshintsho uma siloke sivotela amashonana, angeke ushintshe lutho.
Salibonani bafakazi be Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, ngibingelele kakhulu ama supporters e Triple C. Siyabezwa abantu be MRP bathi bona uChamisa angeka libusiliswe. Abantu bejoine i MRP. Lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini elizwe, uzoliquma ngani ngabapha abantu? Ngoba bona phela into kumele bebeyazi ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe siredwa ngabantu abase South Africa besitshele ngokuqumelizwe. Bona bazaze bezifile bengazange beliqume. Ubuhle uChamisa ulayo ichance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngokuhleze uyina yikho libona lezeki yenza okungezelela ama-constituents ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friend fair election uChamisa uyalithatha ilizwe. Bona kapala chance ivini yokuqumelizwe ngoba kathe sikunje bakhuluma kube nge-Triple C ayengakazi kuse ngoba balomhawu ukuthi namandebela ngikhona vele kasikulalela abakutsho ngoba sidla liphela thina thona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasuthayo bebe besitshela ngokuqumelizwe nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance uChamisa uthandwa ngabantu. Umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhethu bebezabona ukuthi uChamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu emathapeleni udlula umqondisi. Okwedlula kathesi ukhethe silulandayo lolu i-MRP vele as long sisikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council kaChamisa whether bayafuna kumbe kabafuni lokho kumele behlale bekwazi.
Studio 7 vuka njani okhuluma ngodawu 263 lapha egoli okunye engizacela uPaula ngakho namhlanje ukuthi mhlele ngizonto bekhala ngokuthi waye abantu bechipu sibengaviseli uma betshaya inkinga kweze bengaviseli kebengazezanu zile backup i-backup yakhona ngamapholisa labopholinyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi na sisebenza ezi-backup yabantu bezanu abatshaya abantu. That's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematopo nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi zonke lezi ndawo zokusiza akubotshwaka even lo yedwa umuntu kodwa batshaya kwaphela lapho. So inkinga ekhona manje le nto le isazoqhubeka ngoba abantu be-TPC bengazama ukuthi bayabisele i-backup bonaba abantu bezanu amapolisa lalawa sengawezalo avuka ngolaka ashabophona bavalele bonke. That's why ubona manje anti bavalele ngoku umuntu ezalo sumbona esejele manje akula vini uyiwani. So inkinga esesilawa manje ukuthi sesi umbuso su iZANU PF isiyayijekhe amapholisa asengawayo asasebenzela abantu. So abantu bezimba bavumele bekubone lokho bahamba bevota ngobuningi bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga isigebenga lezi sezibusa manje yabona.
Studio 7. Yeah, hayi uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu engathi ngani abantu sebekhonza bona ikakhulu umnankagawu lapho umnankagawu uthi uzaqhumiza izinsuku zabantu be-MRP. Awuso unkulunkulu wena mnankagawu, awuso unkulunkulu ngitsho nakancane, unkulunkulu nguye oquma izinsuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakithi nge-Gugurawun usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma izinsuku zabantu be-MRP ungubani wena? Ungubani? Ulegunya liphi lokuthi ungaqoma izinsuku zabantu? Usukungafa wena, usungafa wena wena mnankagawu. Abantu be-MRP besale bethatha ilizwe labo bese wena usufile. Ulokuzitshela ukuthi usaqoma izinsuku zabo. Hayi baba, sicela usihloniphe bani. Baku ukuthi wena ulenjongo lokubantu be-MRP kwiri khuluma ngathi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu emadebuleleni wena mnankaga wena ngoba since 1980 abantu bakithi emadebuleni ba uyabazonda bala msebenzi ngenxa yakho ufuqele umgaba entweni ezimbi nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena mnankaga wena kanti ufuna nebantwini bakithi mnankaga into ongasitshela yona nje iyi-1 nje ukuthi yini abantu abakubone layo abantu bakithi. Hayi bakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale lawo phansi ukuthi madoda selifuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeki futhi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulabantu abalithumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. umsolwa ungumhlobo wesiChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalichumi kwalimala abanye njalo abalichumi. Umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo sixoxele sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo ulapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivusele ukuthi enze ulutho. Ukusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika nxa ingane le ulesikweletho lomuntu ingani kalizwanani impopo mningi endila labo abangani they are grieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula. Khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi ayekhanda kule zinto eziyabe sezingaserayi. Khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ukungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu ababe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapho. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele lempopo yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama states ikakhulu ama red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama gun laws njengathi thina lapha eIndiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lobufihlile lobuzithwalele hatshi akuselamthetho okwalisayo khonoko and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona phe Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda leyo bethwele wahlwa umthathu undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe sekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseIndiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama lami ngu-Chris Gande.